okokuqala kuyinto enhle kulinyathelo elihle elenziwa ngabakhokheli bezenkolo ukuthi ba provide i-leadership bayenze umsebenzi okwenza kube lokuthula elizweni kuyinto ebukekayo kakhulu. Nanxa singakwazi ukuthi kuhlelwane kodwa sikhangelele ukuthi babuthelele abezobahlale phansi labakhokheli bezopolitiki abantu bacalise ukuthi sikhulumisane njengamaZimbabweni ngoba isimo sibi abantu bayahlupheka.
Ubona ngani kuyaphumani emhlanganweni lo?
Akumelanga kwehlule, kumele sikhulumisane size sithulane lapho esedlulana khona. Sikaze sithintele ezandleni sibulale izinto sidulane kuzamele ekucineni futhi saphinda sihlale phansi sikhulume. So kuyinto esiyikhuthazayo eZimbabwe ukuthi sibe le-culture yokukhulumisana singakazi sathinte ezandleni. So ngicabanga ukuthi kuyinyathelo elihle ecakathekileyo ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kutholakale isisombululo kulokuthi abantu bagijimisane bathayane. Sibafisela ukuthi okuhle oBishop Khanye layo nenkokheli zonke oBishop Reverend Mdata ukuthi entweni le abacabanga ukuyenza baphumelele kusize eZimbabwe ukuthi ilizwe lingatshi kuqede ukuhlupheka yabantu abakikho.